Endabeni zethu lamhlanje kungolwesine Ngcobakazi 9, 2018 lizethulelwa uPraxedes Jeremiah. Isiphatha mandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, umnumzana Tendai Biti umiswe phambi komthetho ndaba namhlanje ngemva kokuphindiselwa ekhaya yiziphatha mandla zakwele Zambia lapho akade sedinga ukuphephela khona. Omunye wabakade bencintisa esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Chikuvare ukuthaza inhlanganiso eye-SADC kanye leyezizwe zomhlaba ukubana zibambe ngamandla iZimbabwe ukuba iqhube ukhetho olusanda kuqhutshwa kakutsha. Amagqwetha abona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu apha imbono yawo ngenyathelo elithethwe ngele Zambia elokuphindisela uBiti ekhaya elilakho ukufaka impilo yakhe engozini eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje lokhu sigqale kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.